Kwakuyisikhathi sendaba ku-VOA Ndebele.
Ningalivuka njani izihlobo ezithandekayo olamukelayo ngenjabulo enkulu ku-Studio 7 ngesonto mhlaka 17 Mpalakazi 2017 ngu-Praxedes Jeremiah. Endabeni zethu namhlanje,
ngithanda ukukhuthaza abasakhulayo ikakhulu abantwana abangamankazana ukuthi bangavumeli izinto ezingabuya phambi kwabo sinibaphambanise ukuthi behluleke ukufika lapha abafuna ukufinyelela khona.
Amantombazana asakhulayo akubulawayo akhala ngokuthi ngabe athola usekelo lokutshengiswa indlela zokuphila lokuziphakamisa empilweni.
Ngiregister only namuhla and bengidonda ukuya register ngoba ngisesabela khashana ngoba ngizwa ngelikabathi ukuthi kufunakala iproof of residency lakho konke konokwana, kodwa ngithe in the process yokuregister namhlanje nginanzelela ukuthi lokwana bekuyindlovu nje enzu ebazwe ngesigodi.
Abasakhulayo bakobulawayo babhalisa ukuvota ngobuningi emkhankasweni wokuhoga abantu ukuthi babhalisele ukuvota. Abaphatheke emisebenzini yokulibazisa uZulu, ikakhulu abaculi, baxwayiswa ukubana bananzelele ukuphanjaniselwa umsebenzi wabo ngokucula ngezombusazwe. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Amantombazana asakhulayo akobulawayo akhala ngokuthi ngabe ayathola usekelo lokutshengiswa indlela zokuziphilisa lokuziphakamisa empilweni ukuze enelise lawo ugcwalisa izifiso zawo empilweni. Wanastasia Ndlovu usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Lokhu kuphume emkhosini oqoqwe ngabenhlanganiso ebona ngamalungelo abesifazana eye-Women Institute for Leadership Development, iWILD, wokuhlomisa abasakhulayo ngokuthi bengenzani ukuba bazithuthukise empilweni baphumelele. Indikimba yalomkhosi oyenzelwe e-Ace Cafe kobulawayo wangenwa ngabantu abedlula ikhulu, ibile sihloko esithi Young Women Leadership High Team. Umqondisi wenkampani e-United Refineries Limited, umnumzana Vusisa Moyo, ukhuthaze abasakhulayo abangamantombazana ukuba kulezi insuku sebelamathuba amaningi okwenza imisebenzi yonke nje abayifisayo eyayibonwa ingenziwa ngabantwana abangabafana. Ngakho ke bengisabela ikhatshana.
Amankazana ngithi kababekezele, ukuphumelela kuyathatha isikhathi, njalo kudinga isineke, kudinga ukuthi umuntu abekezele sithibili. Kodwa kumele ukusebenza, ukukhangela ama-projects anjengabo STEM, ama-sciences aqakathekile, ukubosisa ukuthi bangene program ezinjalo, bangazikhangeleli phansi njengamantombazana. Ngoba umhlaba suguquka, omama sebenza imisebenzi eyayisenzwa ngobaba. Akusela lobo ufuna ukuba ngupilot njengoba sizwile namhlanje ntambama, ufuna ukuba ngu-CEO, ufuna ukuba ngu-chairman owe-ruling party. Ukuba ngumama into okungamele uyikhangelele phansi.
Ofunda ingqondo zabantu esebenzela kwele Namibia, unkosikazi Barbara Gambanyathi, ukhuthaze abasakhulayo ukuba bengesabi ukufeza amaphupho lezifiso zabo.
Ukuvelela khonapho emaphutsheni lasezifisweni, ukufinyelela lapha abafuna khona. Njalo ukuba yinkazana akutsho ukuthi kulamathuba angakudlula. Kodwa amankazana labafana wonke amathuba akhona emhlabeni ngawethu sonke. Njengamankazana singagijimisi ukwenda ukuthabisa omunye umuntu, kumele uqale uzithande wena.
Udokotela Annette Moyo uthe bengavumeli imigoqo empilweni zabo engabehlula ukufinyelela lapho abafuna ukuyafinyelela abazibambe.
Ngithanda ukukhuthaza abasakhulayo ikakhulu abantwana abangamankazana ukuthi bangavumeli izinto ezingabuya phambi kwabo sinibaphambanise ukuthi behluleke ukufika lapha abafuna ukufinyelela khona. Ngiyakwazi ukuthi kathesi kule ama-pressures angabuya amaningi acina esenza ukuthi bafuna ukuthi mhlawumbe bathengise imizimba yabo kumbe baziphe kubo baba bangazimiselanga ukuba labo ngenxa yokuthi bafuna ukuphumelela empilweni. Ngifuna ukubakhuthaza ukuthi bayakwanisa ukuthi bafinyele lapho bafuna ukufika khona bengazange bakwenze konke khona lokho ngoba sikhona thina omama esesisukumile above those things sakwanisa ukuthi sifike lapho siya khona akula into engabamisa empilweni if they believe in what they want to do
abasakhulayo abesifazana badinga ukusekelwa ngabesifazana asebaphumelelayo empilweni ukuze bafinyelele lapho abafuna khona ngoba isimo esisezweni sinzima sidinga ukuxhaswa kwabasakhulayo ukuba labo bathuthuke empilweni iningi labasakhulayo kungakhathalekile ngobulili babhekane lobunzima bokwehluleka ukugcwalisa izifiso zabo empilweni ngimele iStudio 7 yobulawayo ngingu Anastasia Ndlovu
Ubathabile Masuku usethulela loludaba ngokugcweleyo.
Umkhankaso lo ubujonge ukuhuga abatsha ukuthi babhalisele ukuvota. Idolobho lakoBulawayo yilo elilokhe lilenani eliphansi elabantu asebebhalisele ukuvota kukhetho lomnyaka ozayo. Umqondisi wenhlanganiso yeWorld uNkosazana Samukeliso Khumalo uthi njengenhlanganiso bayazama kakhulu ukumanyana lezinye inhlanganiso ukuthi bakhuthaze abatsha ukuthi babhalisele ukuvota.
Siyazama ukuthi senze okubathabisayo ukuthi sibagole ukuthi laba bazoregister njengenhlanganiso ivike phelileyo besilalokho kuthiwa yi-eyebrow tutorial lapho amankazana abuyile bezofundisa ukuthi badwebadwebeke intsheya zabo besithi thina unkazana angaregister abeselethi islip sakhe angeneke eklasini abade befundiswa khona sibe lenani lidlula bo 200 amantombazana from 18 years abarejistileyo kulolu hlelo and namuhla eBulawayo senta sithina kwabantwana buyanini li register bese lisinike slip lingene libukele i movie esitakini ekho besebenzisa lezi zibona ibona abathi 3D njalo kule entertainment eBulawayo center khona phana sidinge ama musicians abesintwana labo abazabele bethokozisa abancane lapha na register so bese ikhulumisane le Zack yafaka ama registration centers labe Pioneer House labo eHeaven and Sly lakho eBulawayo center njalo lakho bafakile company ukuthi ama youth labe be
Osakhulayo umnumzana Prosper Dube uthe ubhalise ukuvota namhla kodwa isikhathi sonke lesi ubengabhalisi ngoba esesabela khatshana ngenxa yokuthi ubengelabo ufakazi bokuthi uhlala ngapi
ni register only namuhla and bengidonda ukuya register ngoba ngisesabela khatshana ngoba ngizwa ngelika bathu ukuthi kufunakala i proof of residency lakho konke konokwana kodwa ngithe in the process yokuregister namhlanje nginanzelela ukuthi lokwana bekuyindlovu nje ebazwe ngezigodo ngoba bekulula kakhulu okwenzayo nje ukufika khona phana bakufilisa iaffidavit kungadingakali even lazona lezo ncwadi ozithwa iproof of residence ubusubhalisa ngokunjalo ke nginanzelela ukuthi abasakhulayo nxa kuyukuthi lokho besacabanga njengami ngendlela ebengicabanga ngayo basibisele emuva kakhulu ngoba ikhathesi lesi sikhathi sokuthi ngabaya register ngobuningi babo siye voter next year
omunye njalo osakhulayo uNkosazana Cheryl Moyo uthi uhugwe ukugida kwabatsha kanye lokuthola umvuzo wetikiti lokuyabukela ibhayisikopo kumabona kude uthe ukubhalisa kube lula kakhulu ngoba bekungadingakali izinto eziningi
mina namhlanje nge-youth events eBulawayo center bekule entertainment hayi bekumnandi ngahle ngathola i-chance yokuthi ngiregister ukuvota the process hayi i-easy yikufila kuphela i-affidavit form ye-proof of residence ukuthi uregister
idolobha lakoBulawayo lilokhe lisalele emuva ngenani labantu asebenelise ukubhalisa ukuvota abantu asebebhalisile ukuvota bangaphansi kwenkulungwane ezingamakhulu amabili Uhlelo lokubhalisa ukuvota lukhangelelwe ukugqitshwa mhla ka 19 yonale inyanga kaMpalakazi kodwa amalunga edalele parliamente asebike ukuthi asecele ukuba lwengezelelwe isikhathi kugqitshwe ngemva kwamaviki ayisithupha imele iStudio 7 ngikoBulawayo ngingubathabile Masuku
Ekugcotshweni komhlangano omkhulu webandla leZANU-PF eHarare ngolwesihlanu, uMongameli Emmerson Mnangagwa ubekhangelelwe ukukhetha abasekeli bakhe ebandleni leli lakuhulumende, kodwa akasekwenzanga lokho. Omunye wabakade bekhangelelwe ukukhethwa kulesi sikhundla ngunkosikazi Opamchinguri Kashiri. Abesifazane bahle babona ithuba lakhe lokuba ngomunye wabasekele bakamongameli lincipha lapho esekhethwe ukuba ngumgcinisihlalo weZANU-PF. Kambe abesifazane bayaqakathekiswa na kuZANU-PF? Ukuhlaziya lumbuzo sixoxele unkosikazi Samukeli Sotongona, isizalwane seZimbabwe esisihlala kwele South Africa.
Thina nathi besikhangelele mhlawumbe inani elingcono elingaphezulu, ngoba okwamanje ngathi inani lakhona lingaphansi kakhulu. Angazi mhlawumbe abomama babathembi o bakhangelelwa phansi.
Ngazikhangele njalo kanye lekhabhinethi yakhe, inani langkhona likhanya lokhe liphansi.
Mina kukhabhinethi ngingakutsho ukuthi mhlawumbe kuyaba sokukhatha ama-expenses nxa ukuthi libe ngaphansi, ngoba sometimes ikhabhinethi enye ingaba ningi kakhulu. Njengaselizweni lakithi laseZimbabwe, ukuthi umnotho wakhona kwamanje nemali zakhona azikho, maybe ubone ukuthi angayenza ikhabhinethi ibe phansi, and then nemali ezophuma ukuya kukhabhinethi izoba layo iphansi.
Ngokukhethwa kukankosikazi Opamchinguri, abanye kade benakanela ukubana nguye ozaba ngomunye wabasekeli bakamongameli ebandleni, azoba njalo ngomunye wabasekeli elizweni.
Kunjalo, kodwa yikho engike ngakutsho ekuqaleni ukuthi I'm sure abomama abathenjwa or omama abakhangelelwa phansi, kukanti singakhangelela even ekuphileni kwethu. Umuzi onganamama awusomuzi. Ungangena emzini lapho okufike khona umama, okuhlala khona mhlawumbe ubaba eyedwa nje nabantwana, uthola yonke into i-upside down. So nathi njengabo mama besikhangelela ukuthi mhlawumbe singaba naye omunye ongumama ozosimela lathi as the vice president.
Nxa sikhangele siqathanisa lakhona ngapho ngase-South Africa lapho khona kulo mhlangano oqhubekayo khathesi owebandla elibusayo ele-ANC, kuncintisana umnumzana Cyril Ramaphosa kanye lonkosikazi Nkosazana Dlamini Zuma. Ubona ngani unkosikazi Zuma uzaphumelela na?
Njengasemini namhlanje ngitshone ngibhekelele indaba zakhona, like konke obekusenzakala kule conference. Angikho leqiniso elinjalo, kodwa angakhona ukuthi aphumelele, ngoba ukhanya unabakhona abamsekelayo, but abamsekelayo abaningi ngomama, and uthole ukuthi inani labo mama elikhona futhi lapho kumalunga ngathi alikhuphukanga kakhulu kulelabo baba. So kungakhona ukuthi aphumelele, kodwa baphinde bamncindezele. Angithi vele kukhona ukuthi kutshontshwe amavoti.
Lokhu-ke awuboni ukuthi kukhomba ukuthi ngasemhlubuneni wangezansi kwe-Afrika abantu abesifazane abakabi lesithunzi sokuphakanyiswa labo ukuthi bakhethwe ezikhundleni zaphezulu?
Ya, kunjalo. I'm sure balokhu basakuthathela esikweni lethu ukuthi umama kumele ahlale ekhaya egcina abantwana. I'm sure balokhu besathatha ngaleyo ndlela. Kodwa ungakhangela kwamanye amazwe omama bayabaqakathekisa. Akhona amanye amazwe abuswa ngabomama, umama enguye oyabe ngumongameli welizwe, which means abakakuboni bona ukuthi into eqakathekileyo or yinto engakhona ukuthi mhlawumbe ithuthukise ilizwe. Mhlawumbe uma kuthi bangafaka umama lobaba, kube ngumama mhlawumbe othungamelayo or kube ngubaba othungamelayo abe lomsekeli ongumama.
Lowo bekungunkosikazi Samukeli Sotongona, isizalwane seZimbabwe esesihlala kwele South Africa. Sixoxe laye ecingweni eseJohannesburg.
Linjani mahlaba ezulu, linjani zulu kandaba. Sifisa ukulibikela ukuthi silethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe suku zonke ngo-6 a.m. 2 p.m. lango 7 p.m. eZimbabwe. Lisibamba kumakakasi ati 909 Metam Wave, 4930, 15580 laku 6080 shortwave frequencies. Lila kunjalo ukusithola ebulenjini bokuzilibazisa kuFacebook kukhasi lethu le-VOA Ndebele. Land of sunshine, land of plenty, land of blue sky, land of promise, overflowing, milk and honey.
singakangeni esigabeni sethu esilandelayo, wothi sikhangele ezivela kwamanye amazwe. Inhloko kahulumende yakweleSomalia uMnumzana Hassan Ali Khayre uthi uhulumende wakhe uvumelele lowemelika ukuthi kumiswe uncedo oluqondiswe kwabohlangothi lwebutho elizweni lakhe ngokubona ukuthi kulokungethembeki ekuphathweni kwemali yalolu hlelo i-corruption. Kuthi-ke umongameli Jacob Zuma wakwele-South Africa ubikwa engafihli ukubana usekela bani okumele amelame ngemva komhlangano omkhulu owe-Congress uqhutshwa ngayona le impelaviki wokukhetha inkokeli yebandla elibusayo ele-African National Congress, ANC. Kusobala ukuthi usekela owake waba ngunkosikazi wakhe, unkosikazi Nkosazana Dlamini Zuma, kulo sekeli wakhe okwamanje uMnumzana Cyril Ramaphosa. Abafuya inhlanzi bathi besabela ukuhlaselwa kwenhlanzi zabo yisifo se-tilapia lake virus ngoba ilizwe lingesenelisi ukuhlola ngomumo walesi sifo kunhlanzi ezifuywa eZimbabwe. UMark Peter Ntambe usethulela lolu daba.
Lokhu kuveze emhlanganweni wabafuya inhlanzi wokufundisana lokuphana amacebo ngomsebenzi wabo ngaphansi kwehlanganiso yeZimbabwe Fish Producers Association eHarare. Ingcitshi kugatsha lwezifuyo ebona ngezokucubungula kuhulumende udokotela Sithokozile Sibanda uthi eleZimbabwe limele liqakathekise ukuhlolwa kwesifo lesi kuvikelwe inhlanzi zelizweni.
At the moment uyithreat kwi-industry yethu ye-aquaculture ngumkhuhlane osuba nje kwezinye indawo kwamanye amazwe, so siyesabela. Ngenxa yakho lokho kumele lathi sihlale sizilungiselele ukwenzela ukuthi umkhuhlane lo ma ungafika kuyini esingakwenza ukwenzela ukuthi ungabulali inzuzo esilayo ngokufuya inhlanzi. Siyasheya imifula, siyasheya i-nectaripa for instance, siyasheya leZambia, siyasheya even lamanye amazwe akuZambezi River Basin. So ngendlela ezinjalo silayo i-risk lathi njengelizwe leZimbabwe.
Isifo se-tilapia lake virus sesihlasele amazwe afana le-Thailand, Israel, lamanye angenyakatho yezwekazi le-Afrika. Lumhlangano ungenwe labangamabhizimusi ababona ngezemithi njengokuchasisa komele inhlanganiso ye-veterinary distributors ongafunanga ukusiqamba ngebizo.
Lapha sizofunda mina from veterinary distributors, sizofunda umuntu ofunakalayo, sizobona izinto i-market demand of fish, le mithi enkomo for all animals then lama agrochemicals.
Ehhe,
sisafunda sisabona ukuthi sidinge kuphi, sithathe kuphi, sithiye kuphi. Siyabona ama-diseases akhona atholakalayo enkukhwini, enkomo, imbuzi, ifishi sisafunda.
LeZimbabwe lokhe lisalele ekufuyeni kwenhlanzi lokusetshenziswa kwazo ngasemhlubulweni wangezansi kwezwekazi le-Afrika owe-SADC, kanti inhlanzi zingaphathisa abantu kumpilakahle yabo lokubatholisa inzuzo yokunakekela imuli zabo. Osakhulayo u-Inokudoro uthi ulesifiso esikhulu sosukuthuthuka kulo msebenzi njengoba eselima echivu laseKadoma.
Mina vele ngifuna ukuqalisa ukuthi ku-keep islands. Ngiyabona ngani there's a lot of potential ku fish farming. Yeah. So ngifuna ukufunda vele ukuthi kuyahamba njani ama markets lekhunye okunenye. So ngizama ukufunda and ngifuna ukuqalisa ukwenza i fish farming. So ngiyabona ngani there are a lot of opportunities.
UMnumzana Paul Mwera wenkampani ye-Lake Harvest eyiyo egola isilinganiso esikhulu elizweni esingaba ngokuthuba munomunye ekhulwini 90% senhlanzi zonke ezidliwe eZimbabwe uthi ibhizimusi lakhe liyasekela abafuna ukufuya inhlanzi ngolwazi lokubathengisela ukudla kwenhlanzi lamanethwa kuzigola ngentengo ephansi, bebathengisela lenhlanyelo yazo ama-fingerlings awohlobo lwaphezulu. UDokotela Sibanda ukhuthaza abantu ukuba bengene emsebenzini wokufuya inhlanzi ngoba kunengi babo.
disfuna si importa sizuza inhlanzi ezivela kwamanye amazwe ezinjengokuthi eSouth Africa ezinjengokuthi eMozambique siyathola inhlanzi ezivela khona ngale ibe kanti makade singathi silime inhlanzi ngendlela ephakemeyo singakwanisa ukuthi inhlanzi esizilimayo senelise ukuthi sifide isizwe sakithi seZimbabwe. Cooperatives la kangabi ngokuthi afuyela ukuthi abantu bazidlele emakhaya, bafuye lokokuthi baba-exporte nxa kusenzakala, bathumezele phandle kwamazwe ukuthi bazuze imali engcono, njalo bathengise ezinye inhlanzi ukwenzela ukuthi nabo impilo zabo ziphakame.
Inhlanzi ezifuywa eZimbabwe zikusimo sama-metric tons angaba zenkulungwane ezilitshumi 10,000 metric tons kuthi ezigolwa emifuleni lezifudlana zifika kusilinganiso sinye. Amathani azenkulungwane ezingamatshumi amabili 20,000 metric tons zithengwa zivela phandle kwelizwe ngesikhathi kufunakala isilinganiso esifika kunkulungwane ezingamatshumi amahlanu 50,000 metric tons ngomnyaka elizweni. Umuntu oyedwa eZimbabwe ubikwa esidla inani lenhlanzi elingaba lesisindo sekilogram eyodwa lengxenye 1.5 kilograms ngomnyaka okulinani eliphansi kakhulu nxa kuqhathaniswa lamanye amazwe. Ngimele iStudio 7 eHarare nginguMark Peter Ntambe.
Linjani mahlabe zulu, linjani zulu kandaba. Sifisa ukulibikela ukuthi silethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe suku zonke ngo 6 AM, 2 PM, lango 7 PM eZimbabwe. Lisibamba kumakakasi ati 909 meter wave, 4930, 15580 laku 6080 shortwave frequencies. Lilako njalo ukusithola ebulenjini bokuzilibazisa kuFacebook kukhasi lethu le VOA Ndebele.
Land of sunshine, land of plenty, land of blue sky, land of promise, overflowing.
Abafateke emisebenzini yokulibazisa uZulu ikakhulu abacholi baxwayiswa ukubana bananzelele ukuphanjaniselwa umsebenzi wabo wokucula ngezombusazwe. Bakhuthazwa njalo ukuthi bengaze bavumela ukusetshenziswa ukucula imiculo ehaya lokudumisa abantu abalezikhundla zaphezulu kwezombusazwe kanye lokukhotha izithende zabo, kodwa basukumise indaba ezihlupha emphakathini kungathakhathalekile ukuba ngubani.
Abaculi abanje baxwayiswa ukuba bangabothatheka ngodumo oluyabe lukhona ngaleso sikhathi, kodwa bacabange ngelakusasa umbuso usuguqukile. Umzekeliso onikezwa okwakhathesi kuyindlela abaculi abalodumo ababalisayo osakhulayo uMugudzei Mkombe owaziwa ngelithi Japreza ngendlela athakazelelwa ngayo ngabezanu PF. Umnumzana Ephraim Kembo uthi ananzelele lomculi angangeni engozini yokulahlwa ngabalandeli labathenga umculi wakhe, aqakathekise umsebenzi wokulibazisa uZulu kuphela lokumlimukisa.
Ilezi ziso relevant ezenzakala ezahlatshelwa into yakho ingakayenzakala esiyenzakala. I think lapha abantu laba basebenza bonke lapha bazama ukupresana in some sort of way. Basebenza bonke, this is the one thing. Noma uthole talent injani nje ngeke waba so accurate uze uhlabele into ingakayenzakala esiyenzakala.
Uthi balakho ukusetshenziswa ngendlela ezehlukeneyo abahlabeleli ikakhulu ngabezombusazwe ukucula ingoma ezijonge ukuthize okuqondana labo.
Wasebenzisa iart so like his music, abantu balale music ispa ngale fan page yabonani, so imessage ihamba njani through fast masinya njaka this everyone is singing the songs umhlandira pangwe.
Umnumzana Leopold Munende yena uthi kunenge ukukhulunywa ngengoma zika Japreza bekhona banjengaye abathi kunge azitshelwayo ukuba azicule nxa kukhangelwa okwenzakalayo ngesikhathi sisanda kuncindezelwa.
NgoJapreza, uJapreza kuningi okukhulumekayo sibili. Abanye bathi kumbe wayetsheliwe okokubhala, ngoba nxa usakhumbula sibili i-album yakhe leyethiwa Kuthonga Kwaro yaqala, abanye besithi kuthiwa yikuthonga kwaro garu, abantu basebekhanya sebevumile sibili umnanga kwavele uzabusa vele. Of course yes, engabe bekuyi-creativity artist, kodwa kufuze sivume futhi ukuthi engabe watshelwa, ngoba iningi lengoma zakhe ezazitshaywa mhlawu okukhishwa kukamgaza zazihambelana lalokho kwakusenzakala ezitridini estate house nalapho okwakusenzakala ezinye izinto Kuthonga Kwaro masoja.
Bayaxwayiswa abahlabeleli laba ukuba baqhube imisebenzi yabo yokulibazisa uZulu ngendlela langonanzelelo, bephakamisa okwenzakala emphakathini, hatshi ukuvuma ukusetshenziswa kunjongo zabantu kwezombusazwe. besi umzekeliso omunye umhlabeleli njalo owe Pindura owayesaziwa ngegama lokuthi Tambaoka uLast Chiyangwa ongazange aphumelele emculweni wakhe ngobuZulu wamthatha njengomuntu oqhubekisela phambili injongo zeZANU PF ngaleso sikhathi. Lanxa wayelesiphiwo uChiyangwa akasaphumelelanga okuya ngaphi endabeni zomculo. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare nginguMavis Gama.
Ngehlukani wathi sikhangele ezinye zezindaba ebezikhokhela. Amantombazana asakhulayo akubulawayo akhala ngokuthi ngabe athola usekelo lokutshengiswa indlela zokuphila nokuziphakamisa empilweni. Kuthi abasakhulayo bakubulawayo babhalise ukuvota ngobuningi emkhankasweni wokuhoga abantu ukuthi babhalise ukuvota. Abaphatheke kwemisebenzini yokuzilibazisa uZulu ikakhulu abaculi baxwayiswa ukuba nabananzelele ukuphanjaniselwa umsebenzi wabo ngokucula ngezombusazwe. Selugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje. Olivalelisayo nguPraxedes Jeremiah sithi asibeke ithuba elifanayo kuhlelo lwethu olulandelayo. Lingakhohlwa ukubana sesilenhlelo ezintathu ezisakazwa suku zonke kusukisela ngo-6:30 ekuseni, kube lolunye oluka-6:30 emini, kube sosuba lolwesithathu oluka-6:30 ntambama.